lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 26 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo ngoba nxa engazange ayenze njalo bazakhalala umsebenzi.
Udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimtola. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise idola leMelika kumbe hatshi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sokumele eleZimbabwe lisebenzise ngonanzelelo kwezokwenjiwa ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lokunye okutholakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiphe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo. Zithi nxa kungela mpumela abayikhangeleleyo eholo kumali yeMelika, ababalisi sebethe bazakhalala umsebenzi belandela isisekelo sombuso esibapha lelo lungelo. Ngesikhathi esifanayo ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamashumi amathathu phose lambili 131.7%. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iholo elitholwa ngababalisi okwamanje liphakathi kwamadola azinkulungwane ezingamashumi amabili kusiya kunkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, i-$20,000 zimdollars usiya ku-$35,000 zimdollars. Ngesikhathi sinye, ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili, isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamashumi amathathu phose lambili, i-131.7%. Le mali ekhangelele ukugcina imuli yabantu abayisithupha ngenyanga kaNkwenkwezi isifike kumadola alikhulu lenkulungwane ezimbili, i-$120,000. Unkosikazi Thembekile Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe e-ATUZ eLupane, uthi sebelungele ukuthatha leli nyathelo nxa uhulumende engaguqulanga iholo labo.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli. Kungafika u-1 Hlangula uhulumende engagcwalisanga izithembiso lezi, ababalisi bazaqoqa nabatshengisele ukuhonana ngeholo elingasela sisindo.
Umnumzana Godwin Taderera osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uthi bazalandela isinqumo esizathathwa yinhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende e-Apex Council.
The Zimbabwe Teachers Association takes a position that is taken by the
Confederation. Njenge Zimbabwe Teachers Association sizalandela isinqumo esizafakwa inhlanganiso esimeleyo i-Apex Council. Siyananzela ukuthi kukhona okwenziwayo i-Apex Council, ngakho-ke impumela ezavela lapho yiyo esizayilandela.
Kusenjalo, inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ilobele umongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa incwadi izolo ngosuku kuthakazelelwa i-Africa Day. Okumunyethwe yincwadi le ikukhalaza ngeholo elingasathengi lutho ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke, ikakhulu ukudla okubangwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele walinhlanganiso, ukhuluma ngokumunyethwe yincwadi abayibhalele umongameli.
The once respected role model, the teacher, has now been reduced to a vandal.
Isithunzi sikambalisi sesiyasisiwe sesiyimhlekisa emphakathini. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokuqondisa lokho. Sikhathazekile ukuba ezinye izisebenzi zikahulumende ebezithola ihola elilinganayo, khonokho nje sezithola ihola eledlula elethu. Yikho sisithi ezinye izisebenzi zikahulumende ngeke zisincedise kulokho. Sesikhethe ukuqoqoda kumongameli silandela isisekelo sombuso ukuba umongameli nguye ongakhangela udaba lwethu.
Ngesikhathi esifanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko otshengisa ukuba isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ngenyanga kaNkwenkwezi sesilikhulu lamatshumi amathathu phoselambili, i-131.7%, sisuka kumatshumi ayisitshiyagalolunye lasithupha, i-96.4%. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, i-NUST, ukhuluma ngembangela ezidala ukukhuphuka kwentengo yempahla.
Nxa kukhuphuka laphana isisindo semali yamanye amazwe, abathengisayo abala linye icebo ngaphandle kokuthi labo bakhuphule ngoba bathengisa ngayo impahla. Ngakho-ke kungakhuphula intengo yamafutha, abathengisayo labo babisela ngokukhuphula intengo yempahla abazithengisayo. Kuke kwakhuphula njalo inani lemali edintiwe elizweni lakithi esingathi i-money supply. Kuthi kathesi yikho ngikhona sibone ububi bokukhweza kwemali laphana kwenziwayo okukhangelelwe ngabantu. Yikho okunye okufuqayo ukukhwela kwentengo.
Uqhubekela phambili uDlamini esithi ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka, uhulumende kufanele azimisele ukubopha abantu abayibo ababambe umkambo omnyama ngoba bengabantu abaziwayo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuphendula imibuzo wedlulisela kugatsha lwezisebenzi zikahulumende. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima layo yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbiko othunyelwe ngomakhala ekhukhwini enkundleni yeWhatsApp. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise na idola leMelika kumbe hatshi. Abaphikisayo bathi lanxa kuyilo eselilula ukusetshenziswa ngumuntu wonke elizweni, idola kayisilo elilungele intuthuko yomnotho welizwe, besithi okudingakalayo yikuziphatha okuhle kwenhlangothi zonke zomnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wengxoxo mpikiswano yokuhlaziya ukuthi kusetshenziswe yiphi imali elizweni, eyeMelika loba eyeZimbabwe. Owe the big debate, is dollarization the best way to curb the current financial problems? Lumhlangano uqoqwe ngabomsakazo kamabonakude we-Heart and Soul oyingxenye yamankampani ye-Alpha Media Holdings. Omunye wabangene lumhlangano ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Persistence Ellison Gwanyanya uqinisa lokuthi kumele ilizwe lisebenzise idola leZimbabwe.
Yes, I know dollarization is a popular strategy, but not necessarily the effective strategy.
Ngiyazi ukuba udaba lokusebenza kwedola leMelika kuyikhona okufunwa ngabantu, kodwa kasiyo ndlela esebenzayo. Wonke amazwe asebenzisa imali yakwe leMelika agcina ezidinga zonke iindlela zokuphuma kulokho okuyindlela esesiyihamba lathi thina njengelizwe.
Eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi isimo ilizwe elikiso yiso esesisenza abantu bakhankasele ukusetshenziswa kwedola leMelika bengafuni elelizweni.
Izimdola udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimdola. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008. Labo ya njalo ngo 2015 li bond note ba zivati ngo 2019 sili equal to $1. Abantu balahlekelwa futhi izimali zabo.
Ukuchera uti lokhu kungoba uZulu akasela themba le mali yelizwe lakhe.
Okuqala kumele sibe le confidence bili ukuze imdola singakalilethe. Owesibili ngibona njengani silokhe sifuna ukuthi sithenge okunenge phandle kwelizwe. Kumele sibe le export base elikhulu kakhulu, kumele sivuse industry yethu.
Isakhamuzi semzini weCoudry Park koBulawayo umnumzana Phineas Phiri laye upha umbono wakhe ngalolu daba olusegudwini.
Khona ekhathini eziningi kuba kuhle ukuthi ilizwe lisebenzise imali yalo, njengangathesi ukusebenza lapha kwele Zimbabwe ukuthi kusebenziswe i-US dollar kuzayenza ukuthi kucreate, singathi kucreate ukuthi ama imports abe more than ama exports. Lokho kusuka kubisele emuva indaba ze economy.
Esinye njalo isakhamuzi sedolobheni leHarare umnumzana Zibusiso Nyoni uthi kumele lisetshenziswe ngokugcweleyo idola lakwele Melika elizweni.
Mina ngombono wami idola leMelika alimelanga lisuzwe, kumele kube yilo elisebenzayo ngoba amabhizinisi amaningi aphila ngalo, akwazi ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe ngalo lona lelo dola. Ibhondi alisizi ngalutho, alithengi lutho ngaphandle kwelizwe. And kunini bezama ukulisusa lelo dola besehluleka, bengala plan yokuthi lingasuka, benze njani ke? Hayi, idola kumele lihlale likhona.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja emele uhulumende ukhankasela ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe esithi kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sokumele leZimbabwe lisebenze ngonanzelelo kwezokwenjiwa ngoba amankampani alakho ukuquluza igolide lamanye amatshe aligugu. Wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lezizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum kwele-Switzerland utshele izizalwane zakwele Zimbabwe eZurich lamhla ukuba kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lincedakale kulokhu okwenjiwayo. Ngakho-ke uthi kumele kwenjiwe igolide lokunye ngemfanelo.
Either you have the global capital, competencies, technology to extract the mineral and beneficiate it and benefit the country, or you allow foreign companies and so on to come and exploit your resources and they give you peanuts.
Ongene umhlangano lo ubabusi Ngwenya ohlala eGeneva uthi banengi abadabuka eZimbabwe abangene emhlanganweni lo.
Umhlangano ubu organizwe imission ye Zimbabwe to the UN, so ambassador ohlanganisa abantu eZurich and they were to measure message to everyone ose Switzerland. Kulabantu ababuyileyo abavelele Poland, kulabantu ababuyileyo abavele UK, labanye abavelele Germany, ukonke ukuzobona u president ukuthi baxoxisane ngendaba concerna ama diasporans. Indaba ezikhulunyiweyo bezing about ama-passport izithupha namalayini kunye le mining lezemfundo ukuthi bangancedisa njani ukuze sakhilizwe sihlangene sonke lokuthi yona uhulumende ule lama project bani akhona afakiweyo ukuze ancedise abantu.
Ungwenya uphinde wathi
ezinye zezinto ezikhulunyiweyo ngeze banking ukuthi kulama challenge ngenxa yama sanction.
Umnumzana Angiston Sibanda, umqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies, uthi kuqakathekile okukhulunywa ngumnangagwa.
Isikhathi sonke lesivele ilizwe kalitholi okuya ngaphi kangako kwelezenjiwayo, lokhu sithatha ama-minerals ethu siwakhipha siwahambisa kwamanye amazwe in raw form. I-platinum yethu ihamba injalo, o-chrome bethu bahamba benjalo, igolide lethu lihamba linjalo, ama-diamonds ethu ahamba enjalo. So nxa singayekela ukulimuka sizabe lokhu sisebenza sisimba sinothisa amanye amazwe. Kanti kube kuqakathekile ukuthi senze lokho sikuthi i-value addition, ma sihambisa kwamanye amazwe sihambise ama-finished products.
Abanye abadabuka eZimbabwe bayathandabuza ukuba ele Zimbabwe lizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo elizweni leli ngenxa yesimo esibi somnotho njalo le mithetho eminingi engaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kuhlelo lo live talk lamhlanje kuhlelo wasihluzeni bomama sikhangela udaba lwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu weConstitutional Court sokwengezelela iminyaka evunyelwa abasakhulayo ukuthi baye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasithiyagalombili 18. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Salvador Ramos obulele abantwana besikolo abafikaphose amathumi amabili 19 lababalisi ababili. Kubikwa ukuba wethula umbiko wokuthi usesiyahlasela isikolo seRope Elementary School eTexas kule Melika. Usiba lukhulu wesabelo lesi umnumzana Greg Abbott uthi uSalvador wehluleka ukuphutsha izifundo zakhe. Kulabanye bezindaba ababika ukuba uSalvador wake wathwala okubonakala engani ngumbhobho, wenza engani udubula imota emigwaqweni njalo wake watshaya ezinye imota ngamaqanda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izijeziso zenotho ezaphakelwa eleRussia zithwalise nzima amazwe athuthukayo lamanye emhlabeni wonke jikelele. URamaphosa uthi umbuthano wezwekazi le-Afrika we-African Union ufisa ukuba inkokeli yakwele-Russia nele-Ukraine ikhumisane umlotha. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokeli wakwele-Russia uMnumzana Vladimir Putin usevumele abadabuka kwele-Ukraine abaningi ukuba bethole incwadi eziveza ukuba sebengabe-Russia. Lokhu kwenzakala emadolobheni aphansi kwele-Russia akugqela iKherson namanye. Iqhubekela phambili impi khona ngale kwele Ukraine.
Ukuya emhlanganweni wokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula amabhizimusi oweDavos World Economic Forum sokudala inkulumo, abanye besithi lokhu yikudlalisa imali nje kuphela ngoba izithelo zalomhlangano zingakaze zibonakale. Umuntu ngamunye uhlawula imali ngamadola elemelika afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, $19,000, yena umnangagwa ebikwa ehambela abantu abedlula ikhulu. Kuthi njalo, umnangagwa ubikwa ehambe ngendizamchina yokweboleka ehlawulwa imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amathathu, $30,000 umuntu ngamunye, ngahola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jesus Manampofu endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ayibona kuyimizamo emihle, singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi, futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye ababe belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizwe elinjengele Zimbabwe ekade seliqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezijeziso zenotho li-isolate slim azani imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale sebehlangana bakhulumisane bazwisisane kube lesisombululo kuyiwa phambili.
Wena ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Ah baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli nambona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba umgabe uhamba ama meetings amaningi eNew York lapha nalapha ayikho into yaphumayo. Enye into awuhamba kwalaba abakhokhele banjabo umgabe lawo mnanqagwa. So ungathi kuthiwa nje umuntu uyamangisa iregister ukuthi upresident welizwe elithile beyukhona. Kodwa yini ebuyayo after that ebuye lilizwe? Kungaba yi-engagement, kungaba yini enziwayo, kodwa ke akukho sokuthi kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sithole ama-business mena abuya azobona isimo sekhaya kwayikhuma investment kwenza into ezinyane njana. Yinto nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale batshona bejame kumakhorido belindile belalele kungena nto abayenzayo yena uha kungena epati wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo. Asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angkhona asiwaboni njengelizwe. Ilizwe liyaphansi more, i-economy yawa.
Ye, nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi, ngiyamuzwa baba Mpofu ama ulembono engizwayo ebalulekile kodwa ke akuthoyi baba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha everything angaphuma ubuye engajimbanga lutho. Indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe esikhathini esiyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazuku khona lapho abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnangagwa kwaze wagcina esise eBelarus. Kule nto ezinye ezibambekalayo into engizwisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi khathesi sokubuya kulamanye abantu ababhizi lapho esiwabonayo ama-Russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasezibona ngangani zathiwa yimphumela yemhlangano yona le abayilandayo futhi uhambe lo-minister of finance ohambe wahlangana umphuli uhlala behlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto nemhlangano engenwayo eDavos ekhethithwayo kumedia kule minye eyenzakalayo ngapha langapha ikayimay experience kubhizinisi imhlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidi yiyo ele-impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings. So even uhamba kuba-UN mission kuma-UN mission siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lawa nama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyabe ngingeja 1-on-1. Ngiphinde ngivumeke ukuthini angaza yenzeni umnankagwa abhode kuzaba lesistigma sokuthi iZimbabwe kuthiwa amazanga asentshonalanga ayifaka izoso zenodo sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye eZimbabwe ngenxa yezijezo zenodo lezi. Kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazama ngiyabe zamile kodwa ngoba vele kulezijezo zenodo ezavela zaba khona kuba nzima ukuthi sibone kuthiwa lolutho olunye lubambekayo nje
ye baba Mpofu nanto ke udaba wena uthi
ngiyamuzwa ubaba Sibanda. Baba miningi iminyaka kuyiwa kuma meetings kuqala umgabe emuva le hambe siya kuma meetings ilizwe the moment siya kuma meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwafika ukuthi azaphume kwangena umnankagwa na uyahamba afika lale lokho kukhulunywayo. Uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazoinvesta ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sizithinta kulama-sanctions. Ama-sanctions leyo abiswa yini? Ama-sanctions lawa mabetho bona laba abathi kula ma-sanctions ababonayo aye ngama-sanctions ayefakelwe umgabe le ZANU-P F yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu. Okay, kwaba le new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo new dispensation ngegama okwahle ukuthi i-convince lawo maze ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sina sifuna ukusebenza lani yini esilawo mnankagwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 almost eziyi-5 years esembusweni seziphosa ukuthi ya-5 years okwehlileyo ukuthi nge-5 years yezi aconvince lawo mazwe omhlaba ukuthi hhayi umbuso suwutshintshile one akhombise ngezenzo zakhe le misebenzi yakhe ukuthi hhayi sengumuntu omutha kuyini.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela ezombusazwe ubexoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington.
Umoya uthi bathole inqwama yamaphepha alotshwe yilabo abadinga umsebenzi wokuqeqesha iqembu layo lendazi njalo sekuseduze ukuba batsho ukuba ngubani ozathatha leso sikhundla.
Baningi kakhulu abaqeqeshi abafuna ukuya bezoqeqesha yayo lendazi. Abanye ngesike sabalabo lapha, abanye ngabaqalayo, kodwa iningi labo isibo balapha eZimbabwe. Silethemba lokubana imidlalo nalo esiwulandayo ngomgqibelo weZPC Caribba, umdlalo wokugcina ukubana sidlale ne-interim setup. Sikhangelele ukuthi umdlalo ozayo esawudlalela emagumeni le-Harare City, sebe sisilayo umqeqeshi substantive.
UJoel Luphahla nguye osele ezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kukaMandla Mpofu njalo uthi ukhangelele ukuba bazathatha yonke yomithathu imiklomelo ngomgqibelo.
Yonke into ihamba kuhlabula nake and ngikhangelele ukuthi not ukuthi ngibe ni-CTZPC but siyalikho khona ngale lawo bazasoze besinikeze i-3 points emkanini ukuthi nabo kuyabe kunzima but ngesiwubonile i-training ngithemba ukuthi abafana bazaand kubayenze nje.
Imvimbi yeqembu layo lendazi uPeter Mudiwa laye uthi amalungiselelo omdlalo wangempela viki ahambe kuhle kakhulu.
Esitraine ngayo kufanele sihlale ngayo so far so good ku-training right. Wonke umuntu focusing doing his job ngendlela esitraine ngayo kufanele sihlale ngayo and for Coach Mandla kufanele simdlalele.
Kweminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizadibana lele wawa ngasesakuva. Iqembu le-Harare City lizadlala lele Bulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Chickenin lizadlala lele Yada ngaseluveve. Iqembu le-FC Platinum lizanqikilana lele Triangle ngasemandaba kuthi elengezi Platinum Stars lizadibana lele Manyika Diamonds ngase-Baobab. Ngesonto iqembu le-10X lizamukela ele Cranbourne Bullets ngasesakuva. Iqembu le-Dynamos lizadlala lele Rentals ngase-National Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Capes United ngaseluveve. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Ube siphake lapho udaba lokubana isiphathamandla seqembu lenguqu ele Highlanders uRonald Moyo uthi akusensuku zatshwala bengethulanga umqeqetshi omutsha ozathatha isikhundla esithiwe nguMandla Mpofu. Singamandebele ingoma kanja ziyamluma isigqibela ke uhlelo lothulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso yababalisi abe-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.